Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kathelelithuba lokubonga uJonga Kantemere ngokusinika uhlelo ngolimi lwesiShona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023. Kamalami ngokufakethe Jeremiah endabeni zethu namhlanje.
Yamende labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlomo. Okwakuqala sisenelisa ukupha isinthe obaba ilungile kuphathenithi leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe esithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayitholi.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxoxwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi i-Department of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi we-South Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi te abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sulwelule isikhathi sokusebenza kwalezingwalo ngenyanga eziyisithupha. UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha, i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo upasiswe lidale lephalamende, amalunga amabandla wonke ezombusazwe wakuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiZuma Judgment, esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula, ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi sokuyaba nzima ke ukuthi ama-employers aphonge ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho. Njengoba kwakho isuka judgment yayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa i-package okukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa yemiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku disciplinary hearing, kungaba uya retrenchwa, ukukhitshwa nge-notice bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi, inkosikazi Thando Bhebhe.
Amended labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba siniphe obaba ilungelo ku-paternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende, okutsho ukuba usumelele ukuba umongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Ngolunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selifayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalosiziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokas ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list, ikakhulu ekhansilini ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
Umongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala entelondaba oye-High Court mhlaka 21 wayona le nyanga kaNhlangula, lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, ukuthi lizahlala njalo emadale abo manje ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Ngimele isitu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe Exemption Permits abahlala kwele South Africa, ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Motsoaledi, uthi wengeze isikhathi sala mapemiti ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemiti. Uphenjalo umlayezo ukuthi akufuzanga abalamapemiti la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemiti abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sekungokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqokuthi Mavela, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke kufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Te sikhangela sabona ukuthi abe-VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abaningi.
Umgcinhlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abekulenjini baphambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho bamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-home affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende lama-ZEPs kusho khona ukuthi abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incitshi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZEP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenze unqulo sokuqala, kusho ukuthi nalokho ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe ziyabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyonale inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuza kwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela le nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kuyanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la, kwazise bese bakhe le mizi le ndlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke elebotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intathelo zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshelwe ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimtrade kobulawayo inkosikazi Jacquelinyati uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amathumi amane i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqo ngephoso okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana leZimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Lucy, unkosazana Felista Chikandiwa, wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency Zita, uthi imithetho yavumela ukuthi abamabhizinisi bakhiphe inzuzo elizweni. Kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe, uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizinisi athathe okuseleyo.
And if you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona engangqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizinisi lakho lisemthethweni. Kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle, uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma imele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizinisi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnuzana Timo Ndapho, uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe ethi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma, njalo elilunga lecommittee eye diaspora policy, uthi kunenge abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbone ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbone ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkarata zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho obona ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka othele eZimbabwe alinika isiqiniseko sithisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho, njalo lohlobo lwemali yama RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. ELeBotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu kokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abaningi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqhathaniswa leMelika, kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Austin Nkomazana.
Kube umtambo wemali maviki onke ngolwesibili kowenziwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umtambo bayakuthi ukuthi imali yethu yehle kangakanani. Kambe singaphumphisani phambelile ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kumpela ikho ngeke mabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela bela ukwehla kwemali besa ukwehla kweyazi kumtambona kanti vele kuthone kanti yini okuzakwala kumlisile yena vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu ziti zonke iyawo imali yethu so le ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngiyaphelela abantu sithele nzima
ye khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenye
mina abantu ngobeningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliwo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizakhanisa umsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisiphizane ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abanini bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajonge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona yebo ekahulumende isiwa umkambo ngawona luyamenzela vele kukhona kukhona bekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha kela kithi ezimbabwe esiyabiza ngokuthi aziphathelene yakubona kuze sekubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kebezizathu eziningi yona le ewaziki zonke kahulumende itholwa ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngokwemthethweni uyabona yibo bezina bezinto ezobukhona ezizweni lethu maphakithi
kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho
umntwana ongenanina okuthiwa intandane ngokwethu banayekhaba ukhaba ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungikhathazayo nakakuthi yakubona khona kithi singaze size njani sithi sesize sithenginatselwa khona ukuthi ukukhala uthwalwe umkhosi ngobunzima bezinto uzakale endlebeni zabantu isihlolelwa ngokufingumuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle ngibeke liqiniso abantu baiphele nzima imali kayiphela yale kayifinyeleleki izinto ziqansa imini lebesuku pho abantu bakamzimbo nabasezitela abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni
ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe
ithemba eseli kwabaningi liselesikhuthekile linye khathesi abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ungxenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono
umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Uzulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe amafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embe se umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngale ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey, lezinye ezichiyeneyo. Abezempila bakahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamamale ezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe-Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali le-Senate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthole ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngako kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sebehamba besiyakhohlisana lama foreigners malala leZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulalizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahamanga kuhle kwele Melika kodwa abakulungiselwe phakathi khona phana bezange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe awuzange bedinge uncediswa ngeyijenaliso evele eZimbabwe kumbe ipolitiki evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandleni bandle le bakulungiselwe phakathi. Okanti thina abethu abafuna ukubana begijime benquma ngamaganga beze beyofika kubojeni ingabefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane nale into nali nyamazana ukuthi ayi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana ele mpondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achivene. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ugongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatsheli omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatsheli ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathe singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabonile betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu eChiatso bathi konke lokhu kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya, labo ke asebekuleli ilizwe is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontshe elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutho ukuthi ube yisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide ngeZanu bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Besanandla
ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakho ukuthi hheyi ngiyatshawa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi umqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umfuquluzi wenotho khonoko kwe-corruption lalani, nako vele kumele kungene ukubana.
Lapho ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF, bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa ke esengiza kwenza kathesi ukuthi ngivalelise ngithi asigqibaneni njalo kusasa isikhathi sinye. Igama lami uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.